sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu umhlaka 5 kumabasa 2023 ngukeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Isizwe Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhosi.
Isikhulumeli sebandla lesisisi unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamantshi elecala lokwethula umbiko wamanga wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500.
Uhlupho abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u10 o'clock, kodwa ke u-coordinator uze wafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC liqhube uhlelo lokukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke namhla. Kuthi abezanu-PF bathi bazaphinda olwabo lwama-primaries ezigabeni ezinhlanu lapho kubikwa kwaba lokuqilibezela. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukuphuza kwahulumende ukuyipha imali kuphazamisa amalungelo okhetho. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamantshi namhla elecala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeTwitter wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500. Umantshi uthe uMahere engehluleka ukubhadala imali kuzamela apike okwenyanga ezintathu. Esanda kufunyanwa elecala unina wehlise ezimathonsi emthethwandaba ngoba esebona indodakazi yakhe ivalelwa ejele. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba.
UMayere ubesethethwa icala lokuloba umbiko wamanga enkundleni yeTwitter okuthi amapholisa achaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandula lokhu, uMayere ufunyanwe lecala ngumantshi uMnumzana Daura Emanuele yena othe njengegqwetha eselisebenze kweminyaka eminingi, uMayere wayemele abe leqiniso ngaye kuloba kuqala. Umantshi uthe uMayere wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa icala lokubulala umntwana khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola eMelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMayere ukhalile emthethwandaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe elecala. Igqwetha likaMayere uMnumzana Chris Mike uchasisa ngokugqotsha kwakhe.
The magistrate acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
UMayere kagojwanga ukucala lokuqala elokhubo alobamanga ngenjongo yokuba kube lodlakela utholakale engelasici kucala lakuqala.
Abanye bathi umthethwandaba kamantshi uphambanisile ngoba umthetho wokudinda amanga wesulwa inkantolo ye-Constitutional Court ngomnyaka ka-2014. Umike laye uthi isigwebo lesi kasihambelani lo mthetho welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube kulecala lokubolo befuna ukudelela amapolisa utholakale lecala wabadeliswa imali efika $500 sesibadelela imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le-TCC umnumzana Felix Magalela Mafa ukusolile kakhulu ukufunyana kukaMayere lecala lokugwetshwa kwakhe.
Season Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhothi, ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist waye lecala elinjalo kodwa iHigh Court yafika yakudismisa yathi ayila kucala. Ngamafitshane abantu badidekile, sikhona sizahlala phansi sibone ukuthi siza kwenzani, kodwa isinto enkulu yikuthi eZimbabwe akusela mthetho, akusela rule of law. Okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kaMayere abephakathi kokuhlawula ifayindi yakhe ngalentambama ukuze engavalelwa, akhangele lokuphikisa isigwebo lesi lokutholakala kwakhe lecala emthethondaba weHigh Court kunsukana ezilandelayo. Ukudliwa kukaMayere licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Scala esefikisa umnyaka evalelwe eChikurubi Maximum Prison laye ethonisiswa ngamacala achiyeneyo. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-CCC namhla liqhube uhlelo lokukhetha abantu abazalimela kukhetho lwezwe lonke olungakhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe, kodwa kwezinye indawo ezifana lakoBulawayo luphuzile ukuqala, njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje lokuyi-nomination yama representatives okumelamela abantu ukhetho lobuyayo. Uhlupho abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock, kodwa ke u-coordinator uzowafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube ne-confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga ukuthi kuzaba yi-process ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu. Abantu bebebazi abantu asebenominatiwe, but akubanga njalo. Kuthiwe umuntu lo muntu athatha i-form anominate. Okusuke kwaba luhlupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ehall.
Unkosikazi Similo Mpofu uvumelane loNyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga, njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukhansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi, njalo ikakhulu lelane lilomongameli lo-MP lo-kansila anikwanga wonke abantu, bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani. Njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani, ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kaMpofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma, naye ongumsekeli waleli bandla koBulawayo.
I-nomination le ye-CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama-citizens, ngibona nganako silona qiniso ukuthi bekungama-citizens, ngoba ama-citizens ngama-ordinary people abangelani le party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle koBulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani, yikho i-nomination igcine isihamba kahle. Abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama-citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona.
Umsekeli Umkhulumeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi la ngxabe khona abakhona nayo lapho abahambele khona kabahlangananga lodubo oluya ngapi.
Asibonanga okunye okubi. Kodwa sibone ngani ethi kulabanye abantu ethi befuna ukuza disturb behluleka.
Lisiyatshona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lwamakhansila namalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo ibandla elibusayo ele ZANU-PF lona lithi lizaphinda ukhetho lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke ezigabeni ezinhlanu ngoba ama primaries lawa aqhutshwanga ngemfanelo kumaviki amabili adlulileyo. Izigaba lezi zigoqela insiza North lapho ummeli walesi sigaba edalele parliament umnumzana Farai Taruvinga azaphuqana khona okwesibili lowaye nguskomichi wekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. UTaruvinga wanqoba ukukhetholwa kuqala kodwa umoyo wakhonona ngokuthi wagqilibezelwa. Ukhetho lolu luzaphindwa njalo eGokwe neMbudziya laseZimba West. Abasekeli bezanu-PF abaningi bakhonona ngosuku lokhetho besithi bavinjwa ukuvota ngoba kuthiwa amagama abo ayengekho kugwalo zebandla. Sixoxele ilunga lezanu-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Ukhetho oludlulileyo olwebandla lethu lezanu-PF esiludi ngama-primary elections lubuyile soludlulile. Inhlanganiso yethu inhlanganiso ekholelwa kudemokrasi ukubana nxa kulomuntu ongasuthisekanga akhale angakhala kukhangelwe kubonwe. Ngakho akulanto emangalisayo ngokuthi i-Politburo ithethe isinqumo esokuthi lapho okulabantu kade bekhalaza khona kakhulu bacebise ukubana kubuyelwe katsha kuyenzile okuthiwa yi-rerun. Lokhu kutshengisa ke idemokrasi epheleleyo, akutshengisi ukwehluleka, kutshengisa ukubana sivulekile umngqondo sikhangela izinto ngendlela zonke, asisoze sabandezela nxa kulomuntu okhala ngento ethize. So sokwenzakele lapho kumele kube lama-rerun azayenziwa kwezinye indawo lapho okungazange kube lesidingeko sakhonokho. Abantu bona labo abakhethiweyo yibo asebezamela ibandla lethu lezanu-PF kukhetho oluzayo olwe-harmonized election.
Impumela yalo lolunye ukhetho olwenziwayo ama-primaries lapho kungela ma-rerun khona lingathi iveza izifiso zikaZulu yini zabasekeli bebandla lenu ngempela yini, ngoba sabona kuloku khona na okukhulu elizweni lonke abanye bekhala ngokuthi amabizo abo ebengekho emabhukwini ebandla lenu ngokunjalo kabatholanga ithuba lokuvota baliswa ukuvota. Kuthi abanye ngababekhala ngokuthi ama-candidates abo avinjwa.
Thina silibandla esikwaziyo ukubana lokhu ebesikwenza bekuyi-internal process, into yangekhaya engadingi ukubana ixabanise kumbe noba ngubani kumbe ngubani. Ngakho-ke akula muntu esingathi kumbe udliwe kodwa siyakwazi ubana hhayi kukhethiwe omunye phakathi kwabantwana bemuli inye ozamelela ibandla lethu lezanu-PF. Yindlela esikhangela ngayo thina izinto ngapha kwelakithi ibandla leli elibusayo elezanu-PF. Asikhangeli ngendlela yokukhangelana phansi kumbe ngendlela yokuchuthuzana kumbe ngendlela ezijiyejiyeneyo. Ngakho akula nto embi engabe iphumule khonapha. Ye, siyakwazi bengaba khona bangakhonona bethini, kodwa njengoba ngitshilo siyavula thina internal process ukunxa umuntu ekhonona afake isikhalazo sakhe sizwakale andubana bese kudingwa indlela ekuya phambili ngoba yikho esikhangeleleyo. Into esikhangelele kakhulu lukhetho lwe-harmonized election oluzayo phakathi komnyaka sisiya ku-August.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu-PF Central Committee sixoxelaye ekobulawayo. Ugcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission, uJustice Priscilla Chigumba, utshele idalela ephalamende namhla ukuthi ukuphuza kukahulumende ukupha ikomishini yakhe imali kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho. Ngaphandle kwalokho, uChigumba uthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle, kodwa amalunga edalela ephalamende amabandla aphikisayo akhonone ngokwala kweZEC ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe-electronic voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Donga, obona ngenhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Sibona engathi ukungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso yeZEC ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima, ngenxa yokuthi uhlelo lwe-voter education luhamba lungabi lula ezigabeni, akwenza ukuthi abantu abaningi bengabi lo bengananzeleli ukuqakatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe i-concern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqakathekise inhlanganiso ezinjengeZEC ekubanikeni izimali, ukwenzela ukuthi bengabi la lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo labo. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kweZEC kunika ithuba kulabo abezinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota, njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwedlula, kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini eZEC ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okwakathi siluhamba kahle. Angila ama-figures engathi ngawaqamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki. Kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa yiZEC sizwa bekhuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma-centers abo besiya bhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu, njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bayathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu, zinhlelo ezenzwa ngamaqembu awezombusazwe ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum ebakhona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho, kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi webe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bebamele endaweni eziphakemeyo ePhalamende la kubo Senate khona ngale. Ya siyananzelela ukuthi iBlitz ingabe siphelile, yebo, kodwa kuyadingakala ukuthi iZEC isebenzise indlela zonke ezibalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili. Kule social media, kulama poster, kulama flyer abangafaka emdulini, befaka endaweni ezijeneyo, kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. wezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kwele Namibia sebamukele ngenjabulo ukukhethwa kwabahluli bomthethwandaba weSupreme Court abathathu abesifazana. Okungokwakuqala embalini yaleli lizwe selokhu lithole uzibuse ngo-1990. Omunye wabahluli laba nguJustice Rita Makarao odabuka eZimbabwe. Usomlomo wePhalamende yeMelika iHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy ukhangelelwe ukwenza umhlangano lomongameli weTaiwan umnumzana Tsai Ing-wen eCalifornia namhla. UTsai ufike izolo eLos Angeles lapho ahlangabezwe khona ngabantu abatshengisele ezitaladini, abanye bemsola njalo abanye bemsekela. Uhulumende namhla usungule umkhankaso wokulwisana lodubo lokungeniswa kwabantu lokuphuma kwabo ngudlu eZimbabwe, abanye bethengiswa izigilamkhuba kwamanye amazwe okuthiwa yi-human trafficking ngesiNgisi. Uhlelo lwe-2023-2028 Zimbabwe Anti-Trafficking In-Person National Plan lusungulwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eHarare namhla. Uhulumende uthi nyakenye uhlenge abesifazane labantwana abedlula ikhulu 131 ababehanjiswe emazweni achiyeneyo izigilamkhuba ama-human traffickers. Uhulumende weMelika wethule ugwalo nyakenye oluveza ukuthi udubo lolu lubhaha kakhulu eZimbabwe. Baningi abantu abatholakala sebesetshenziswa njengezigqili kumbe sebesetshenziswa ukuthengisa imizimba ngemva kokuhanjiswa emazweni behuge ngokuthenjiswa imisebenzi lempilo engcono izigilamkhuba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuhanjiswa kwabantu emhlabeni laphakathi kwelizwe ngokungekho emthethweni okuthiwa yi-human trafficking yinto embi kakhulu, ebuhlungu njalo eyenzakalayo eZimbabwe. Baningi abantu abathethwe besiwa eGoli bethenjiswa imisebenzi besiya eNgilandi besiya eMelika, abagcina bese Middle East, bagcine bese Asia, bagcine bese ezindaweni lapho abavalelwe khona, bathathelwa amapasipoti babe yizigqili emsebenzini besebenza bengaholi, basetshenziswe ukuthengisa imizimba ukuze laba abasebenzisayo bazuze imali, basetshenziswa izinto eziningi kakhulu ezimbi ezibuhlungu. Ngakho-ke kusuka kudala i-United Nations amazwe omhlaba wonke jikelele avumelana ukuthi lobu bubi kumele buqedwe du. Indlela yokubuqeda yokujezisa laba ababenzayo lokwazisa abantu labo abasengozini yokuthi bacine bona sebeyibo abahanjiswayo bethwalwa besiwa kuzona lezo ndawo.
Abasengozini eyokuqanjelwa amanga kumbe ukuhuga ukubana bathenjiswe imisebenzi engekhoyo, bagcine bengena kudubo lonolo lokuhanjiswa, ungathi ngabasakhulayo nanco.
Uyawukuthole njalo nje ubone abasakhulayo besithi ngithenjiswa umsebenzi laphana, ubone kubhodiswa okunye okubhalwe ebulenjini ku-inthanethi kuthiwa kule scholarship kulani, khona laphana ugcina usuthengisiwe ukade usithi wena kule mfundo ugcina usuthengisiwe usuthwele ama-drugs uyefele ejele kwezinye indawo. I-human trafficking iyinto embi kakhulu okumele ilwiswe, ilwiswe yibo bonke abantu. Kudingeka izinduna, kudingeka osobho, kudingeka abalisa, kudingeka o-MP lamakhansili, abafundisi, i-civil society, bonke abantu kunye lohulumende. Ngakho ngadingakaliyo kule mpi ngoba imele ifanele inqotshwe. Bayaphela abantu, bayathengiswa, kuyenzeka eZimbabwe. Phakathi kwelizwe bayathengiswa, bathengiswa futhi ngaphandle kwamazwe omhlaba. Bangakuthathi kancane abantu ukuthi mhlawumbe bathengiswa abantu phakathi. Uyathengiswa ngaphandle kwelizwe, uthengiswe futhi phakathi kwelizwe, uye kusetshenziswa izinto ezihlukahlukeneyo ezingekho emthethweni ezephula amalungelo akho.
Uyibona njani imizamo eyenziwa nguhulumende Ncube yokulwisa ukwephulwa kwamalungelo oluntu okumayelana lokuthengiswa kwabantu?
Lanxa-ke uhulumende simbone sukuma ekhuluma nge-human trafficking, kuthwalwa lokuthengiswa kwabantu emazweni ahlukahlukeneyo, ayisiso sodwa isenzo esibi esephula amalungelo abantu. Ukuswelakala kokhetho olukhululekileyo elizweni kumele uhulumende akusukumele ngayo nalindlela esimuzwe khuluma ngayo ukuvalelwa kwabantu ngokungekho emthethweni womhlaba lokwephula amalungelo ku-constitution esinjengalokho esikubona kubo baba usikhala uvalelwa isikhathi eside ungathoniswa ngendlela efaneleyo kwephula amalungelo abantu zinenge izinto nje ukuvinjelwa kwemhlangano yamaphathi lokuvinjelwa kwabantu ukuthi basebenze bakhululeke ngendlela efaneleyo lendlala elizweni lazo zonke izinto zinenge izinto uhulumende afanele azisukumele lanxa i-human trafficking imbi kodwa zikhona ezimbi njalo njengayo kumbe eziyedlulayo ezenziwa nguyena uhulumende ngokwakhe ngakho ke kumele ziphele lazo zona lezo
umnumzana efidlela ncube ingcwethi yehlaziya ezombusazwe esixoxelaye ekobulawayo kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson oseBrithani owenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizimusi iPeak Performance Coach ngesiNgisi
ngapha eUK ngithiwa yiPeak Performance Coach kuyini khona lokho ngumuntu oncedisa abantu abaqalisa amabhizinis ukuthi benze amabhizinis abo bele confidence angazi amanye amabala ngangihlula ukuthi ngwafake kakuhle bele confidence ekwenzeni ibhizinis yabo bekwanisa ukuthatha izinqumo ezibenza ukuthi ibhizinis yabo ibe profitable abantu abanenxa beqalisa amabhizinis basuka bevela emsebenzini bevela sebenza but benga kwazi ukuthi i-business iqhutshwa njani injongo yami mina ngokwami ngokuthi ngibone abantu abaqala ama-business besiba besiya phambili beqhubekela phambili be-profitable belenzuzo ezintweni abazenzayo
ungasichasisa kabanzi ukubana kuyini okwakwenza wena ungene ku-business yona le
mina i-background yami bengumuntu ose-banking ngangisebenza e-banking saseZimbabwe ngasuka e-bank ngaba ngusomabhizinisi ukuthi ngize ngiphakame kusiya phambili ngahlangana lenhlupho eziningi ngoba izinto eziningi asizake sizifundise asizake sizifundise ukuthi umuntu vele ukuthi ibhizinisi iqhubekele phambili umaketha njani kufanele ube lani nje even ingqondo zakho kufanele ube ngumuntu olengqondo ezinjani and ngathi sengikhangela izinto ebentwini abaningi baqala amabhizinisi kodwa amalithwana amabhizinisi adlulela i-5 years ukuthi abe lokhe erana 5 years so kumbe ukuthi sibona ama-business asuka kubaba aye emntwaneni aye kusizukulwane kuthi these are family businesses asila ama-legacy building principles so injongo yami ngokuthi si-build ama-legacy building principles sibe lama-business aqhubekela phambili not only for thina but for izizukulwane lezizukulwane
abantu bayeza yini kuwe uyathola yini ama-customer adinga usizo lonolu oluphayo
amakhasoma maningi kakhulu mina yimi engelazo isathi ngoba I can only work with so many people ngoba ngendlela engisebenza labantu ngisebenza lo muntu ngimbambe isandla for at least 3 months so asiyenzi okpick fix sisebenza ngendlela yokuthi umuntu uyazwisisa abone ukuthi uyangaphi ubone ukuthi umuntu ngisuke la sengifike la simfundise lama tools lama techniques ukuthi vele even sokusiya phambili uma engahlangana lohlupho usekwazi ukuthi uhlupho lolu luyenziwa kanjani
kuyini ongakuxwayisa abalaleli bethu abakulaleleyo khona manje abafisa ukungena kuma bhizimusi njalo tholakala ngapi wena
abantu engabaxwayisa khona ukuthi i-business yebo ungangena ku-business kodwa into eqhakathekileyo yi-personal development wena ngokwakho ingqondo yakho ifanele ibe developed ukwenzela ukuthi ube successful ngoba i-knowledge kuthiwa i-knowledge is power so nxa ungelayo i-knowledge awusoze uqhubekele phambili mina ngiyatholakala kuma-social media you find ungadinga uSehlile Gumbo Kingston ngiyatholakala kubo WhatsApp 0447551242661 lungatholakala iwebsite we are redoing it ngoba sile launch which is coming up we are relaunching the business Epic Performance Coaching we are relaunching it with an updated website so yeah izobe isirana in the next 4 weeks. And we've got so many exciting things. Ezokuthi abantu beqhubekele phambili siphakamise isizwe sakithi.
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson wenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi ngu-Peak Performance Coach ngesiNgisi. Sixoxe laye eseBhilithane. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngohlelo lwe-CCC olukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.